Ndebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulomkela ku Studio 7 yesonto mhla 30 kuZibandlela 2022 ngukhiphi Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ababalisi bakhuthaza uhulumende ukuba elandele isiqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization.
Uhulumende angathi esikolo lesikolo kube lombalisi owezempilakahle.
Ibandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora seliqotshe unkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe.
Lithethe isinqumo esingamnandanga esokwehlukana lomama Thokozani Khuphe akade ngumsekeli kamongameli ngokumxotsha ebandleni ngenxa yezizathu eziningi kakhulu.
Abancintisa kukhetho lwama-by elections bathembisa ukuba bazamela uZulu bengavotelwa ngombimbido lonyaka.
Abantu bephungula ngisebenza labo ngihlala labo baza ngibisele ephalamenti.
Umeli Ndlovu uwajova ibhayisikili esuka eJohannesburg wafika koBulawayo uselungiselela uhambo olokuya kweleZambia.
Kula sizophelela khona eZambia elusaka. I think uma ngokona is 2500 kilometers.
Zalethulela ezamasiko lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ababalisi babhuthaza uhulumende ukuba alandele isiqondiso zokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ngolwesihlanu wethule umbiko othi izikolo zizavulwa mhla 7 ngoNhlolanja. Lokhu kwethusa abazali abaningi eZimbabwe abesaba ukuba lingamemetheka igciwane le-COVID-19 ezikolo nxa kungalandelwa ngemfanelo indlela zokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ababalisi bathi kumele uhulumende alandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization ezibizwa ngokuthi yi-Standard Operating Procedures ngesilungu. Bathi iziqondiso lezi zingalandelwa ngemfanelo ilizwe lilakho ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo lapho elamemetheka khona ngamandla nyakenye kulandela ukuvulwa kwazo. Osaphethe isikhundla sikamphathintambo wezempilakahle uProfessor Amon Murwira uthi kunengi okwenziwa nguhulumende ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Phansi kweziqondiso ze-WHO, abantwana besikolo bakhuthazwa ukuba bengasondelelani, begqoke ama-mask njalo begeze izandla ukwenzela ukungamemethekisi igciwane le-coronavirus. Umnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUS, uthi uqakathekile ukulandela iziqondiso lezi.
Uhulumende angathi esikolo lesikolo kube lombalisi owezempilakahle, kodwa abese siyabaqeqetshisa ngolwazi oludingakalayo uma sikhangele umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuzayenza ukuba lo lesikolo senelise ukulandela ngokwendlela efunwa yiwo ama-Standard Operations Procedure. Nxa kuthe kwaba khona kwenzayo athumele okuyizigujana okungama-5 liters kwabo hand wash okungama-500, yikho yena besithi ngamalungiselelo. Kodwa thina sithi uhulumende kakhuphule izinga aqeqetshisa ababalisi okwakuqala.
Umoya uthi amalunga enhlanganiso ye-R2s akhathazekile ngokungalandelwa kweziqondiso ze-WHO ezikolo.
Uhulumende ma engakwenzi lokhu kumbe ma kumehlula lokhu, amalunga ethu awasoze ahambe ezindaweni ezinjalo, ngoba izindawo ezinjalo zivame ukuvuka sokuyizo phecelezi okuthiwa ngama hotspots. Wonke ama ke ahambe lapho uhulumende angabonanga khona ukuba ama standard operations procedure ayalandiwa.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi seHarare uthi uhulumende kumele alandele okukhulunywa ngababalisi.
Ngiyakubona kuyinto eqondile kakhulu njalo baphuma egcekeni ukuthi hayi lokho bekusiphambanisa kuzinto eziningi ukuthi isikolo zihlale zivaliwe. Izikolo sekuyisikhathi esiningi sivaliwe njalo abantwana abaningi ngathi sebele iminyaka emithathu bengafundi. Akusafunakali ukuthi khona bevula izikolo nje ngelanga abavula ngalo o-teacher labengekho befundisa ngoba sekumele kusetshenzwe sibili.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Sibongile Sibanda ohlala koBulawayo.
Iyakhuthazwa i-government ukubana ilandele ama-protocols awe-COVID-19 afakwayo yi-WHO, incedise ngama-sanitizers, ama-maski, ama-thermometer lapha ezikolo.
Unkosikazi Sindiso Mgutshini ohlala eHarare ulombono ofanayo.
Kuyasithwalisa nzima thina njengabazali ukuthi abantwana sebekhulela ezindlini, abantwana sebesona, abasakhuzeki ngokuthona bedlala emgwaqweni ngokungayi esikolweni. Akusiyonto engasenza thina abazali sibekwazi ukusiza abantwana ngoba abantwana bebesizwa isikolo lathi abazali singezeleni. So kathesi yonke into isibhekane lomzali.
Esethula umbiko wokuthukulula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngolwesihlanu, uChiwenga uthe selehlile inani labathapha igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo kawubulalanga muntu izolo eZimbabwe, luthi abantu abafika phose 182 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19 elizweni. Umkhuhlane lo sowabulala abafika phose 5,333 kusukela ngombimbitho ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ibandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selixotshe unkosazana Thokozani Khuphe labasekeli bakhe. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uthi uMakhuphe wephule isisekelo sombuso webandla leli ngokutshela uZulu ukuba usexotshe uMonzora. Wabikela iZimbabwe Electoral Commission ukuba usekhokhela umanyano we-MDC Alliance. UMakhuphe wamiswa ukudlelana lebandla leli esethiswa amacala amaningi akugqela ukudelela inkokheli yebandla le-MTCT. Wathi esanda kuxotshwa wethula umbiko othi uMonzora nguye owayesezixotshise kubandla leli ngoba wayesengene ku-MTC Alliance yake yakhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UDube uthi kuningi kakhulu okwenze ukuba i-National Council ithathe isinqumo sokuxotsha uMakhuphe.
Ibandla le-Movement for Democratic Change lithethe isinqumo esingamnandanga esokwehlukana lomama uThokozani Khuphe akade ngumsekeli kamongameli ngokumxotsha ebandleni ngenxa yezizathu eziningi kakhulu ezivalisela ukuhambisa ibandla emthethwandaba, emapoliseni, kuqambela i-National Council amanga, njalo lokuthuma nje abantu abaninginingi kade behamba besiyakhipha imibiko engamihle, njalo esebenza labanye abantu bekhipha imibiko engcolisa bandla eyenza ukuthi ibandla lingaphumeleli phambili. Kodwa okukhulu kwakhona kube yikhona lokhu akwenze koBulawayo eMcDonald's lapha athe khona ibandla selidabukane phakathi. Kuyinto engekho emthethweni, kuyinto engekho constitution yebandla, engekho constitution yelizwe, engekho nje emthethweni jikelele umhlaba wonke. Ngakho ibandla ke lifike kuleso sinqumo sokuthi hatshi isikhale kakhulu, ungayizwa sikhala kakhulu isizadabuka yikho okwenzakeleyo. Uxotsheke labanye bakhe abenze leso sinqumo sokufuna ukudabula ebandla phakathi ababalisela uNomvula Mguni, ongu member of parliament wakobulawayo lo Mildred Dube wazwa ngukuthi ungengenge laye ongu senator wakobulawayo lo mfana yena lo Untando Ndlovu ose lokukhuluma ezithi ungusomlomo kamamukhuphe noma nje ngimkhuze kaningi njengomuntu oku information ukuthi akukho nje umuntu okumele akhulume lo vice president bonke bakhuluma besuka ebandleni kumbe besuka kusomlomo we presidency ubaba uLloyd Damba
Womnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leMTCT ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Kodwa umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe uthi uMonzola labanye bakhe kababuzanga elangeni.
Lawa ngamadlwane nje kuphela akula muntu ongaba ngupresident omabandla amabili ngasikhathi sinye. UMonzura kuyaziwa ukuthi sowabumbukule bandla kwakho kuncane ukuthiwa yi-MDC Alliance kodwa uMama Khuphe lokho ekhokhela i-MDCT. Ngokunjalo akula ndlela uMonzura angaba kwazi ngayo ukuxotsha uDokotela uKhuphe labanye be-MDCT ngoba kasikho kubandla linye bona baku-MDC Alliance thina siku-MDCT. Ngiyethemba uZulu uyabona nje ukuthi lokhu nje ngokulihlaya nje kuphela okungayindawo okuzaphelela emoyini ngabantu abadingire levesi ngokuqamba ibizo lika Dokotela uKhuphe ngoba selayenza udumo eZimbabwe. Okwesibili uMonzora umuntu ocini ukufundisa abantu ngeconstitution ngoba nguye umuntu oyintshantshu ekuqamuleni kweconstitution. Kodwa kusenjalo siyakwazi ukuthi laba vele uMonzora sebe lugaja lwezanu PF oluzama ukuthi lubisele emuva umzabalazo wenguquko lapha eZimbabwe. Kodwa hayi kasila kuthandabuza la kancane ukuthi mhla ka 26 March abantwana beZimbabwe bazabafundisa isifundo abangasoze bafa basikhohlwa empilweni zabo. Okugcina sithanda ukuthi sithembise njalo sazise uZulu weZimbabwe ukuthi akulalutho aba olutshintshileyo kubandla lethu leMDCT. Umama uDokotela uKhuphe uyibambe esidukwini njalo kasoze ahlehle uyaqhubeka elwela abantwana beZimbabwe.
UMnumzana Ntando Ndlovu ngumcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. UMnumzana Albert Mhlanga ozancintisa kukhetho lokudinga omele iphumula edale lePhalamende ekumanyano we-MTC Alliance uthi uzanqoba kukhetho lolu. UMhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo wamela iphumula edale lePhalamende uthi waqala kudala ezombusazwe.
Ngingu-former councillor weGwabalanda uward 16 lapho engakhethwa khona ngiqalisela ipolitics zami. Njalo ngaba ngu-deputy mayor wedorobho leli ngingu-deputy kababa uNdabeni. Ngigcine sengingu-member of parliament wephumula lapho engifuna ukukhankasa khona nje kusukela nje namhlanje kusiya ku-26 March. Engikwazi kamhlophe ukuthi sengujwayele lo mango. Ngiwuhambile lo mango labo babuTswangirai, labo babuGibson Spando omdlongo kwethu. Angimutsha ke kulumdlalo. Njalo kunhlupho zaleli bandla leMDC kangimutsha, sengimdala, sengikwazi, sengilolwazi olukhulu ngalokho kwenzakalayo. Ngoba ungazi ukuthi uyananzelela uKhuphe ngisebenzelaye, uMonzora ngisebenzelaye, uChamisa ngisebenzelaye, ubaba uWishman ngisebenzelaye, ubaba uBidi ngisebenzelaye. Bonke laba bantu singabantu banye nje. Kwehlukana nje imbono kancane njalo esikulwelayo futhi kunye beside bonke nje labe baqambayo bonke bafuna nje ukuba ngopresident yikho nje uhlupho esilalo otherwise esikulwelayo konke kutsha.
UMhlanga uthi uzimisele ukusebenza loZulu.
Ngizimisele ukuthi ngisebenze khona ukuze ngingene kuMDC Alliance kuyikunxusa kwababa uTswangirai engakabhubhi. Ngiyaxolisa ukuthi wasichiya singakaqedi lowo msebenzi. Wasinxusa waba lombono ukuthi nxa omunye emengabhala ngapha kakusoze kuyenze. Uyananzelela ukuthi wanxusa bonke esasiqalise bonke ubaba uBidi ubaba uWishman sonke wathi kasibambisaneni madoda sihlangene sibe ndawonye sibe i-alliance eyinto engayithokozelayo into njalo enza qhubeka ngithokozela kuze kube nanini lanini. Lokho ngiyakwazi ukuthi nxa singazange sikwenze ukuhlangana, hayi lokulwisana lale izano kuyabe kuyize nje. Akula singazi sicabane sithini, kodwa ekugcineni kuzamele sonke sihlangane, sihlangane kuhle. Yikho ke kulolu khetho nxa engikwaziyo vele ngizabuyela, ngoba ngikwazi ukuthi abantu bephumula ngisebenza labo ngihlala labo baza ngibisele eParliamente. EParliamente ngiyebamela ngokungathalaza emuva, ngokungathi nxa upresident wangikhangela ngehlisa amehlo. Lokho ngiyakwazi, wonke umhlaba uyakwazi ukuthi akulandaba ukuthi ngupresident kumbe ngubani. Nxa ngithe ngaqondana laye ngithunywe ngabantu, ngiyawasa amazwi enjalo ngingazange ngiwaceze, ngingazange ngiwaxakulule. Lokho ngizibisele ukwenza njalo, ngikujwayele. Bonke ngiphile labo bayakwazi lokho.
Kulabanye njalo abancintisa kukhetho lwamakhansili. Omunye wabo ngumnumzana Edwin Ndlovu, okubandla le-Citizens Coalition for Change, ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ngizamela uward 8 koBulawayo, ngimele ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa. Uward 8 sikhangele emzilikazi Thorn Grove, ingubo enja le-Papa Fields. Ngiletha ukuthiwa ngesilungu yi-seventh leadership, ukuthi nizathunywa ezakhamizi, nizaba isigijimi sezakhamizi. Sifuna ukutshintsha i-politics le esesibona isenzakala kathesi, ukuthi umuntu okhethiweyo usenguye osehalada abantu, usenguye osesiba ngubhosi kodwa yena ekhethwe ngabantu. Thina-ke nje bandla le-Citizen Coalition for Change, sifaka uZulu phambili, sifaka ama-citizen phambili.
Siyaqhubekela phambili sixoxa labantu abajiyeneyo abancintisa kukhetho oluzayo olwama-by elections oluzakwenziwa ngombimbitho lonyaka. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe lakole Ukraine lijiyana imibono lamazwe akuzwekazi le-Europe kanye nelemelika ngokungenziwa ngumkhokheli wakole Russia umnumzana Vladimir Putin, okanye efuna ukuhlasela ilizwe leli. Ele Ukraine lithi akumelanga amanye amazwe ababazi okungenziwa ngele Russia, kuthi inkokheli yamazwe ajiyeneyo ithi uPutin engahlasela ele Ukraine ngomhlolanja. Abantu abafika amajumi amahlanu 50 sebegwetshelwe ukufa kwele Democratic Republic of Congo kulandela ukubulala kwabo ngomnyaka ka-2017 uZadia Kaladan noMichael Sharp ababesebenzela inhlanganiso ye-United Nations. Kwesikhathi sezamasiko. Namhla sixoxa ngokubanjwa kwabatshatileyo beganga. Kusanda kubanjwa owesifazana elejaha endlini yomnyeni wakhe. Ake sizwe unkosazana Selodewa odume ebulenjini bokuxhumana ekhuluma ngodaba lolu.
Ayiqala ngabe kathesi lento leyo ukuthi abantu bayakhomba besemendweni, iyinto embi yona, asiyibuki ayisichazi. Kodwa khona lokhuyana ukuthi khona umuntu uma esethe wabanjwa, ngcono ubambe loya muntu angaphumi endlini, ubize ifemili yomfazi neyakho ifemili kuzokhulunywa ngalolu daba. Ludaba oluqondane lemideni emibili, ikakhulu uma ushadile. Kumele uthathe ifemili yakho, uthathe nefemili yomfazi wakho, noma mina nginje ngibize ifemili yendoda yami ibuye kuzokhulunywa. Noma ngingayifihla mina mangiwufazi kwelami side lefamily, ngoba ngafuna ukuthi ngcolise igama lendoda yami, kodwa indoda mayithe yabamba umfazi vele uyabizwa kuhlaliswe phansi ifamily ibuye kuzohlalwa phansi ilungiswe leyo ndaba, umuntu lo oba nje naye ahlawuliswe.
UMadewa uyakusola kakhulu ukuthi abanye abantu bayathatha ama video nxa sebebambe abanye babo beganga.
Ukungcolisa umkakho uma uthe washuta ividiyo, akukhathalekile ukuthi yimi engishuta umkami le-girlfriend kumbe indoda yami eshuta mina ne-boyfriend, yikuzingcolisa kubi kakhulu vele nje, akusinto okumele abantu bayenze. Mina ngiyasola kakhulu i-inthanethi ukuthi khona abantu sebedlalela kuyo ngezinto ezimbi. khona indoda yakubamba. So umuntu lana kumele akubhadale ukuthi ulale nomfazi wakho. Izathi sikhulunywa yifamily sekubonakala ukuthi umakoti wenziwani. It's as umakoti uyabuyisela kibo ayolayo uma ungabe usamthanda wena mkakho, uma ungabe ungasamfuni esekungcolele umyekele aphuma ahambe umshiye nalowo muntu akathandana naye ahambe. Ma wena mfazi nawe indoda yakho uthe wayixolela umthole nomunye umfazi. Uzoyixolela uhlale phansi nayo kodwa ukuthi kushutwana amavidiyo kwenziweni phela uma ungabheka kusuke wena lawe othe wathathelwa isithandwa sakho kunje indoda ethathelwa umfazi uma isishuta ividiyo isizingcolise yona ngoba laphana basahleki umfazi kuphela sebehleka nayo ethe yathathelwa umfazi abantu sebezibuza ukuthi why loyo mfazi eze wahamba wayakhomba kusho wena uwiki kuphi nakuphi abantu basuke bekujaje wena uzitshela ukuthi wena usihlambalaza lo bani umfazi wakho ne-boyfriend yakhe kanti usihlambalaza lawo uzingcolisa lawo igama lakho selilapha selingcolile
siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
angabiza abakubo kwamfazi okanye nje ebize amadoda abamnumzana besigaba ukuthi bazomncedisa kuthethelele icala ukuthi ilaba sebetholakale besenza lokhu kungaxazululwa kanjani okanye bangahlawuliswa okungakanani ngoba engikwazi ukuthi wayehlawulisa umnumzana lo otholakale eganga lomfazi womuntu ehlawulisa impela kodwa engikwaziyo futhi ukuthi izinkomo lezi ayezihlawuliswa wayezazingathathwa umnumzana zazidliwa ngamadoda ukwenzela ukuthi kusasa lezi nkomo zingabi lokho ezisesibayeni salomnumzana nakusasa uthola ukuthi mhlambe umuntu ogane waze wagcina sokutholakala lomntwana lo mntwana uthola sokufika isikhathi sokuthi uyalotsholwa kube sokusiba lezinxushunxushu lapho kwabe sokuvela khona ukuthi kahle kahle lo mntwana wayevele kanjani ngoba anofanele amlobolise bese kusithi umama kuye ngayo umyeni wakhe ukuthi usafuna yini uqhubeka nonkosikazi wakhe omunye wayecela abakubo bezomthatha bahambe bayemkhuza kabutsha bemfundisa impilo ukuthi kumele aziphathe kanjani laye umama xolise makuthi uyazama la uxolisa ubaba egcine emxolele baqhubeke nempilo bese kusithi ke amalobolo awakwazi abuyiselwe emuva ngoba umuntu mayelobolile usuke engaphoqwanga kusuke kuyindlela yakhe yokubonga nje abazali bentombi okumzalela intombi egcina singumfazi ozomzalela abantwana so akukaze kwenzeka nje ukuthi umuntu athu uzofuna amalobola abuye lemuva kwakusiba yikho nje ukuthi bayahlawuliswa bobabili yena ubaba ke umnumzana lo bese sithathela nesinqomo ukuthi umama uyaqhubeka naye noma uyambuyisela kubo
siluqhuba lapha udaba lwethu lwanamhlanje besixoxa lonkosazana Seludewa odume ebulenjini bokuxhumana sixoxe njalo lomnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyathokoza ukwamukela kulolu hlelo lwanamhlanje sibonga inkosi ngokuhlangana wethu
usiphatheleni lamhlanje
ngiza funa ukuqhubeka lapha mbala namhlanje kumateyu chapter 28 iverse ka-19 uJesu uthi yena ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi libabhabhathize ebizweni likayise lelendodana lelikamoya wengcwele libafundise ukugcina konke engililaye ngakho khangelani mina ngilani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwesikhathi siyabonga kakhulu nizolandelela ebesixoxa ngakho ivike edlulileyo sikhangela ukuthi uJesu usibizela ukuthi siphume sihambe siye ezizweni siye ebantwini bonke sibathumayeza ngaye uJesu namhlanje mfuna sikhangela ukuthi kanti nxa siphuma kuyini uJesu afuna sikwenze sisiye ebantwini okokuqala mfuna ukugcizelela ukuthi uJesu uthe hambani liyengena ezizweni liyengena ebantwini liyengena ezindaweni ezehlukeneyo njengoba ngingachasisa abanye bangene ebulenjini bechumayela abanye bayezindaweni lapho abachumayela khona emsebenzini ezikolo emakolishini nxa sifika khona ngale sichumayelana iningi labantu livame ukuthi bachumayela i-church yabo ibandla lakhe hhayi buye ebandleni lami thina senza lokhu kule mgoqo le kule mthetho leyo kodwa ayisikho lapho ujesu akutshoyo lapho ujesu uthi yena nxa sibiza abantu ukuze bamlandele okokuqala ukuthi nxa sifunda bebe ngabafundi bakhe kuyamele kube ngabantu abazinikela kuye yikho ekhuluma ngokuthi babhabhathizwe ebizweni likayise le ndodana likamoya engcwele kuthi lapha ngumuntu oyabe sezimisele ukubhabhathizwa ngumuntu othi mina sengizinikele kujesu ngiyakufa njalo ngivukelayo ujesu ngifuna uphawu lokuthi ngizinikele kuye ujesu ngakho lapho ujesu khuluma ukuthi kuyadingakala ukuthi abantu bebe lo phawu lwakhe abantu bezinikele kuye ujesu abaningi baba la mayunifomu siba lezinto eziningi-ningi sibhalwe kurejista i-church kodwa ujesu asifike esigabeni sokuba lo phawu lwakhe lokuzinikela okwesibili okuqakathekileyo uthi libafundise ukugcina konke engililaye ngakho ngakho-ke into edingakalayo ebantwini abangabafundi bakajesu ukuze bagxile babe le mpande yukuthi kumele bafundiswe bafundisweni bafundiswe ilizwi likankulunkulu balutshwane abantu abachitha isikhathi sabo elizwini isikhathi esiningi abantu nxa besiza e-church abanye babefuna ukuzogida abanye umuntu abefuna ukubakhwaya ezohlabela ngephimbo elihle abanye njalo balezinto izithi imicimbicimbi eminingi ababeyifuna khonapho ngangizwa abanye besithi ndinga ibandla elizanilahla bathatha ibandla kungani iberia society ikanti lapha into nxa usiza ebandleni ulandwe ukuzofundiswa ngojesu ulandwe ukuthi ibhayibhili leli ube lazi ngoba ungabalazi uzaba-ke ngumfundi kajesu uzakwanisa-ke ukulandela imfundiso zikajesu ngakho-ke okuqakathekileyo yikuthi sibafundise ukuthi bagcine njalo-ke kokugcina yikuthi sifundise abantu ukuthi bebe lokukhangelela ukuza kukajesu njalo ngoba ujesu uthi yena mina ngilani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwesikhathi kumele bafundise ukuthi ujesu yeza masinyane umlando esilawo yikuthi wonke umuntu ume simfundise ukuthi eze kujesu esezile kujesu abe lokumelela ukuthi uyeza loba ngasiphi isikhathi uza njesela oyasingammelelanga
akuyibhethe mfundisi
asithandazenini baba ngegama likajesu siyathandaza ukuba inhliziyo zethu zibe yilezi ezilangalela ukufunda ngawe jesu njalo lokukulindela ukuze lapho ufika usifice sikumelele guqula inhliziyo zethu ungene ubuse phakathi kwenhliziyo zethu egama likajesu amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkungo
siyabonga kakhulu ntungameli Nkomo uhlelo lwabatsha namhla siquqa lomeli Ndlovu ojove intshelelezane esuka eJohannesburg wayafika koBulawayo esenzela ukulimukisa uzulu ngomkhuhlane we-COVID-19 uselungiselela ukujova ibhayisikili esuka eDurban kwele South Africa esiya eLusaka kwele Zambia elabantu abanengi.
Kusazoba lomunye umango wange Easter mhla ka 12 to 19 kuzobe kulomango kusuka eDurban sizothi Durban sithi Jobeki sithi Pretoria Polokwane then sithi Messina Beitbridge sithi Gwanda siye kuthi Bulawayo then sithi Harare siye kuthi Zambia eLusaka kula sizophelela khona eZambia eLusaka I think umango wakhona is 2500 kilometers in 1 week then lapho ke kuzobe kunama escort kabe kunama escort abe ambulance abe media nabanye nje abafuna ukuchasa or abafuna ukulandela bebona nje ngicabanga ukuthi la kuma news nje kuzobe kuphuma naku studio 7 yazi bazongincedisa kumele beyithole i-update because sometimes kunzima ukuthi ugijima ngebhayisikili ngapha ushoot i-video yenze yonke into le so uma ungabe siphathisana kule moto eziyabe zi-escota ngicabanga ukuthi uhambo lwakhona luzoba luhle kakhulu ngoba laphana kuyabe sokufuneka amandla endoda kuyabe sokufuna ukubonakala amandla endoda banengi abaphikisayo, banengi abafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani oro kwenzakalani. Ikho ke nge Sunday mhla ka 6 February 2022 kuzobe kuyi birthday yami. Njalo abanye abafisa ukuzo ngichasa bavumelekile.
Uhlelo lobatsha namhla besiphoqa lo Mary Ndlovu uthakazelela ukujova intshelelezane. Ngolivalelisayo ngokhipstool.